izonjwa ngokusuka ukuphela ibudget ipathi yowafana ngalo imali njalo ngokuthi bona labo bathike ngalo umsebenzi 14 members yepanel izana zona zithola imali kufanele kube clear kumbe kube clarity khonapho nokuthi izimota zihamba njani indawo zezimota ngoba izimota ziyazophela
ye nxa sikhangela njalo lake lakhonona ukuthi kambe kuyaqala njani labantu abawonayo bolabo vele kungazi ukuthi bangaphi kambe selesiye ebantwini kuphela liphonga ukuthi folokohlo libabuzabuza ukuthi selibaphulisa inhliziyo njalo akunjalo baba Mathema
kulabantu abawoniwayo nabonayo kufanele ukuthi bona ababonayo bavele sibe kwazi ukuthi ngobani batho labo ukuthi baloxolo oluthile ngendaba leyo but akukaveli lutho wabonayo ukuthi bona bazainterviewa nini ngoba labo baqakathekile kulo uhlelo anti ma uponisa kumbe usenza udaba okaphulunga usikoti njengathi ndina anti singabomajasitreni la kuyadingekala ukuthi uze ozisize ukuthi leside izeza kuphi lezizo eza kuphi ukuthi usenza-ke i-logical conclusion ona i-particular matter but lapha kasikazwa ukuthi bona bazaba nethuba kumbe kuzaba ne-chance ezathi yona kumbe ku-interviewa ama-victims kubesesize ukuthi bona laba abakwenzayo ngobani njalo bakwenzelani ngoba khonokho yikho okuqakathekileyo okusebengikhalelela ukuthi ngazele zizivezeangikhangelelanga ukuthi kuqale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma lama-victims kufanele ukuthi sicale sikhulume nalaba abonayo ngoba yibo abokufanele labo bathethelele phela ngoba yibo abaegale bazwisa abanye abantu ubuhlungu
ye kodwa lingaba njengamandla ukuthiwa hayi ngenani ebantwini kuphela zalitshele okunye phambili lizakwenzani ngakhonokho
yiloluhlupho and mbona ukuthi kuzaba lo muntu ozakwenelisa ukukurisisa asangathizeza okuningi namo engani sizakuzwa ebantwini ngabantu-ke la mandla labo ngoba thina nti simele abantu thina sizindinga ezimele abantu sokosizezwa ngabantu kasimanga lo hulumente ngoba thina nti sivele sivele ebantwini asivele kuhulumente so kufanele kubonakala ukuthi silalela abantu ukuthi bathini ngaso siyakiva abantu bangathi hhayi thina besifisa ukuthi nalo wakwenzayo wakuyazisiqolisa kumbe sikhulume naye sizenza khonokho abantu babesele khonoko.